Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 zibandlela 2024 for Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele.
Abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu eZimbabwe besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sikhanya ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana-ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokelwa uMnumzana Nelson Jamisa bathi akulanguquko eza kuba khona elizweni lonyaka. Ingoma kaWinky D ihlokoza indlu kalonyovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla leZANU-PF bathi abantu kumele bevuke bezenzele, hathi kumelela ukukhongozela okuvela kuhulumende. Bathi kunengi abangakwenza lonyaka okungabathuthukisa, kodwa abaphikisayo bathi akukhanye ukwenzakala elizweni. Sixoxele uMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF ngomnyaka osanda kwedlula njalo lokumele abantu bekwenze lonyaka.
Singena ku 2024. Into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka wokuthi umuntu wonke avule amehlo, avule indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lomndeni wakhe ekusebenzeni ngezandla. Ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma ubana siza kudla izithukuthuku. Asingabe ngabantu abaza bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomele asenzele lokhu lalokhu. Uhulumende kakho ubana asenzele anything except ukuthi acreate i-conducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba ngamabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba yikuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhathe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjengenale kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ubana ngithathe lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe le mpumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.
Mnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF exoxalaye ekobulawayo. Ake sizwe uMnumzana Promise Mkwananzi isikhulumele sebandla le-CCC ekhuluma ngodaba lolu. Ye, kukhanya ngazani-ke sizaphenduka njalo sizwe-ke uPromise Mkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu lokuthi eZimbabwe kuhamba njani ngo-2024. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu abaningi bathi khona balandela iStudio 7 nxa sitsha-ke isikhathi sisenesi esokuthi kulezi ndaba. So imtshina yethu imane yazimela yodwa lapha. Sizama ukuthi siyixukaxe sibone ukuthi kungahamba ngemfanelo. Mbonazani-ke hayi bakulungisa khonapha-ke omanjinela. Nawu-ke uMnumzana Promise Mkhwananzi.
Yebo-ke kuningi kubenelise ukukwenza njengemhlangano we-CCC kulomnyaka ophela namuhla, umnyaka ka-2023. Sakwanisa-ke ukuphumelela kukhetho olwenziwa ngo-August 2023. Sanqoba-ke umnankago waze waqilibezela wa-announsa-ke ama-results angayisiwo. Kodwa kungasenani kuma-results ona lawa wakha-announsayo, sameka sure-ke ukuthi katholi 2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe-ke i-constitution yelizwe enza kufunda yongakho ikubona manje ezama ukurecall ama MPs ethu nama councillors ethu ezama ukuthi athole ke i 2/3 majority ona leyo ngeback door sibuye kuma council emakhansilini sathatha kama councillor ngo 33 out of 34 njengebandla le triple C silama mayor laba deputy mayor lama chairperson zama committee kuwo wonke ama council ke lawa esiwakhuthaza kakhulu asebenze gadalala asebenze eseqinisweni engabi lobumenemene asincedeke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi ngendaba zamasuweji ngakho konke okuhlupha ukondana lo councillor siyabakhuthaza kama councillors ethu elizwe lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu basebenze gadalala basebenze bese eqinisweni njalo ke uzabona ukuthi kulo umnyaka unlike iminyaka edluleyo isadaki layo sayiconvince yaze yathi hayi eqinisweni ama elections eZimbabwe akho eqinisweni they are not free and fair kwakukhitshwa ke isadaki lezinye izinqumo ezijine ezazikhona eZimbabwe zihlola ke ukuthi ukhetho luhambe njani bonke bavumela ukuthi hayi ukhetho leZimbabwe uzange luhambe kuhle ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke ke sim recognize njengomongameli weZimbabwe ngalokho ke sikhanya ukuthi ngo 2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana ke ukuthi sibuye le transitional authority eza kwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamelela u 2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC sixoxelaye eseHarare siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Victor Smadutu okunhlanganiso yezimu imbokodo.
Msakazi mina angiboni ukuthi kusezoba lotshintsho olukhulu kwezomnotho kwelaseZimbabwe. Mina njengesolani seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa okwamanje ngivakatshele eZimbabwe akubonisi ukuthi kuzoba khona ubungcono kwezomnotho njengoba ngikhangela okwamanje ngesimo esikhona eZimbabwe. 2024 sizalana zeZimbabwe kumele zibhekelele ukuthi isimo somuntu sizoqhubeka sinjalo ngendlela esingakhona. Mangibheka lapha ikakhulu kuphuke izinto eziningi intela yezindlu khuphukile loba nje ukuthenga ugesi kukhuphukile ngakho kunzima ukuthi ngithi sisezobona utshintsho kusiba ngcono kwezomnotho kuyabonakala nje ukuthi sisesekude lokuthi ezomnotho ziye zibe ngcono kodwa singabhekelela kakhulu ukuthi sokungenzeka ukuthi kube ngamandla okudlula lokho esikubonayo ongalesi sikhathi angiboni sibili ukuthi u-2024 uzaba lomehluko onganani.
Lo ngukhosazana Victor Smadutu okunhlanganiso yezimu imbokodo. Umculi olodumo weZimbabwe uWinky D usewatshwatshe ingoma ethi Shaker ecothoza uhulumende wakweZimbabwe ngendlela obuzwa ngayo. Wethule ingoma le ecula eHarare. Abanye bathi ilakho ukungadlalwa emsakazweni weZBC. Kulezinye njalo ingoma ezingadlalwayo emoyeni enyangkona kuthiwa Eureka ecothoza ababusayo. I-Israel itiza kupa amanye amabutho ayo eGaza ukuze ayiqhuba izifundo njalo athole isikhathi sokuphumula ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukuqinisa impi leHamas. Impi le lithi ikhangelelwe ukulwiwa okwenyanga ezimbalwa. Kusikhathi esedluleyo i-Israel ibikhuthazwa ngele Melika ukuthi ivikele abantu abangahlomanga njalo yehlise ukuhlasela kwayo eGaza. Ibutho leHamas lamhla liphosele amabhomba e-Israel lisithi lizama ukuzivikela. Uhlaziya lolu daba utabuka Ncube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Konapho kuzakwenza ekucineni kumele sithi bayihlala phansi yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngale century ukuthi kube le barbarism efana nayo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe kuhle njalo impi leyi iba ngani iyamiswa?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumethalandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa, ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwangantiwa kuyaba yi-one week sokuphela, kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona? Yikho kufuneka khonokho, akukho kunye. Ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehena kode kucineni, they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa kuthi sebeyehluliwe. It talks that will come.
Ngombono wakho, i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kathesi kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamas amaPalestine abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America kusekela nabo lozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless. Ama-organizations wonke onala vele okuthiwa ameli ukuthini kulabo AU bona labo sadi ku-useless okwizinto khona lokho. Vele is the weakness of the United Nations ukuba biased kwayo. Yikho kwenza izimpi ubona zisenzakala. Babe bethemba ukuthi hayi vele siyazi ukuthi United Nations imeng-esayidini.
Pho nxa akumi kanje, yini engaphathisa? Ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona bami kusale Israel abakho neutral, ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwedi kwezombusazwe njalo ungunobhala jikelele we-Freedom Alliance. Singangangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi selisusa elinye ibutho eGaza ngesikhathi selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili kuleyo ndawo lidinga iHamas. Ele Ukraine lilwisana kabuhlungu lebutho leRussia lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Wezempilakahle namhla sixoxa nosikhuqamfundo elobhi Sibanda ngemkhuhlane eqhamuka ngesikhathi sezulu.
Ukukhathazeka kakhulu kulezi nsuku kuleli lizwe ikuthi sekulo mkhuhlane wesihudo wekholera. Ngokugcwala kwamanzi incekezelani yachitheka lalapho ongathi uqaphelisile kube kathi ungayitaphula emanzini. So kufanele ukuthi abantu babilise amanzi wonke abasebenzisayo ukwenzela ukuthi bevikele lo umkhuhlane okhona lo wesihudo osekuthiwa usubambe ama-provinces wonke elizwe.
Singathi kumele bekudumeza amanzi even aphuma empompini.
Laphuma empompini angakhudunyezwa ngoba kakwazi ukuthi angabiliswa nxa engasetshenziswa, nxa kungaqondakali ukuthi avele ngaphi, ngoba lasemadamu lapha avela khona lapha kungabe kule problem. Kodwa ikaningi amanzi nxa esefakwe empompini abe selungiswe ngama-chemicals athiyeneyo lathiyeneyo, but amanzi wona lawo amanye amaningi kufanele umuntu awabilise.
Okunye kuyini ngesikhathi sezulu baba? Isikhathi
sezulu kulaphe sijahle uvama ukuba lo mkhuhlane we malaria njalo i malaria yabhaka ngesikhathi sezulu ngoba ebuchiseni kuyabe kungena amanzi amaningi phansi so into enye efanele ukuthi abantu ngani babe enqabela kuzoba laba abasemaplazini i problem ihlupho esingahlangana labo emaplazini ikungasebenzisi ukuthi ama chemicals zona lawo okubulala utshani kumbe ubulala izibungu ukuthi abantu begeze izandla ngemfanelo ukwenzela ukuthi bengathathi ama-chemicals zana bawaginye ngempambaniso.
Nxa sikhangela sibili umkhuhlane woqhuqho lowo, umuntu ubona ngani ukuthi sela?
Ikakhulu ukutshaywa likhanda. Kuvame ukuthi umuntu aze ubuhlungu eqolo ngapha. La luqhuqho lokuginqa. Uyabe eqhuqha iginqa, eqhuqha iginqa, etshaywa likhanda. Yikho okungaba sekubiza ukuthi ngabe yimalaria. Sekufanele ukuthi umuntu agijime masinyana ayebona amanesi ekliniki. Kumbe ama-village health worker. Ama-village health worker alakho ukunceda.
Nxa umuntu ekhatshana ke leklinika kumbe isibhedlela akukho okunye angakudada angakunada?
Hayi, kakukho engikwaziyo. Malaria ibulawa yi-maternal malaria, njalo isivame ukuba khona kuma-village health worker ahlala ku-village noma ekhatshana kwelokhu ekhatshana kweklinika.
So ake sizokuthiwa ke kulabanye abantu bangabona umuntu sebulala likhanda kumbe ginqa bahle bemfuthe, kambe kuyasebenza khonokho?
Hayi, angikwazi. Lokho kakusebenzi kumalaria. Kungasebenza kwezinye izinto engazaziyo, kodwa kumalaria akusebenzi. Okusebenza ngamaphilisi wona kayiswazi.
Ye, nxa sukhangele kodwa imalaria ungayiphuzela, uyasuphuze okwesikhathi esinganani uze igcine ibulala umuntu?
Iyangena emzimbeni ngendlela ezijeneyo. Evame ukuba le ngozi yokubulala umuntu yile eyabe ingene yashaya ingqondo ekhanda, okuthiwa yi-cerebral malaria. Kayila sikhathi eside, 7 days iyabe ingabe isigulise umuntu kakhulu ukuthi abe selele phansi. Kodwa ubuningi babantu abagulela ukufa abale malaria yi-cerebral etshaya ingqondo yibo abangalobalo mkhuhlane onjalo.
Ye, akuxwayiseke uZulu ukuthi ayenzeni, ngazibona seqhuqha, ezibona setshaya likhanda. Okokuqala okumele akwenze kwini?
Okokuqala kufanele akwazi ukungayiqhuqha, uyalahleka amanzi, uyagina ukuginqa lokhuyana ukhipha amanzi emzimbeni. So kufanele engezelela amanzi anathayo. Okwesibili, kufanele echekwe ukuthi malaria yini kumbe kasiyo malaria. Ukuchekwa lokho kwenziwe emakliniki ukuze azuze amaphilisi ngokuphangisa. Amaklinika angabe khatshana, kodwa kulabo kuthiwa ngama-village health worker bavame ukube belawo amaphilisi nxa kuyikuthi basesigabeni esile malaria. Yibo angaqala kibo nje ukuthi babancede.
Lo ngusikhwicha mfundo elophisi banda obekhuluma le studio 7 eseHarare. Namhla sixoxa lo Roland Dube ojove intshelelezane esuka eMidrand kwele South Africa njalo waqhubekela phambili waya ePlumtree.
Ngasuka ke eBulawayo mhla ka 25 ngo-7 ekuseni ngisiya ePlumtree. Hambo lwami lwaluhle kakhulu, ngahamba kuhle kakhulu, ngangigijima ngasuka ngo-7, ngo-10 ngangifika ePlumtree Town. Yikho ke ePlumtree Town ngafika ngaphumula kancane. Abanye impela sebangihlangabeza kuhle kakhulu ePlumtree Town, ababekwazi ukuthi khona ngabuya bangijabulela kakhulu. Ngithema ngisuka lapho ke sengihamba ngihamba ngo-Thekwane Road ngisiya eMakumbi. So it's unfortunately ngale phambili kula Thari Baskill lami. Lase lingasahambi, lase litshelela kuzindawo like lingimise nxa ukuthi izicathulo zami zabe zinamathele ebhasikileni. So yikho ke ngathi ngifika ecouncil ngabamba imoda, ngagibela imoda, ngathola i-lift. Hayi, ngishiya ezitolo zakuTokwana, abanye bazizathi kumakhekhe. Yikho ke ngathi ngifika khona ngayamukelwa ngomunye undoda engamfunda laye. Wangithukela embona khona apho engibiza ngegama. Wajabula kakhulu, wathi ngizwile ukuthi khona kuthiwa ubuye egoli likhampeni elithi Say No to Drugs. Wathi yazi ngijabule kakhulu ngoba ngizwe la matitsha ethu ayesifundisa ekhuluma ngakho ethi khona uyenze into ezibukwayo, into akazenziwe ngomunye umuntu, lokuthi uphakamisa indawo yakithi. So bangijabulela kakhulu, bashuta nami izithombe khona lapho. So it's unfortunately ngangasasebenzisa emfoni, ngase ngisebenzise yabo. And then athi mangisuka lapho ngingagada ke sengisuka kuTokwana ngisiye eMakumbi. Ngathi ngifika eMakumbi ekhaya ezitolo zakithi khonaphana kwakumhla ka-25, bathi bengibona nje ngiqhamuka bazi baqhamuka begijima kwenye indlela eyisimanga bengihlangabeza. Bagijima kakhulu, bajabula kakhulu, banginikeza nje lezinye izipho ezithile. Bathi khona kodwa imali kabanayo, so basethi ngcono sikunikeza amadrinki nabomavanila. Banginikeza mpela, ngahlala phansi ngaphumula, ngadla kwabakuhle, bajabula kakhulu, nakhona futhi bashuthe izithombe.
Yes, ngathi ufisa ukutshela ni abantu Dube.
So ngiyabonga kakhulu, we say no to drugs. Amazidakamizwa phansi, izidakamizwa zifunda ukuthi izidakamizwa. Ngiyabonga kakhulu, uhambo lwami lwabaluhle kakhulu. Kuyimanje ngithe ngisuka khona futhi ekhaya, ngibavalelisa, bajabule kakhulu, bathi khona sicela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uphinde futhi, sifisa ukukubona usiye kudeni. Ngathi ngisiyadlula khona futhi ezitolo zakumakhekhe sengibuya, ngathola kula ko-DJ 20 laphana, bafika bakhuluma lami, bathi kanti ngowawo usuke egoli ngebhasikeli. Ngathi bajabula kakhulu, nakhona futhi sashuta izithombe, bengishuta ngefoni yabo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nami sengumuntu lami ongathi uyaziwa nje kancane impitshana. Ngibonga kakhulu kubaba uNdlovu nasebazalini abangikhulisayo. Ngiyabonga kakhulu.
URoland Dube ngothakazelela intshelelezane okwamanje okobulawayo. Sokwisikhathi sabalaleli.
Ngithakaza omuhle sanibona, ngithakaza omuhle. Igama lami nguVirginia Ndlovu, esigabeni saseGwanda emaTshetsheni. Ngibulisa abantwana bakamamami, Princess Ndlovu, Calvin Ndlovu, Presedis Ndlovu, Priscilla Ndlovu, Wilson Ndlovu, bonke abantwana bakamamatheni. Happy New Year ngo-2024, ningene kahle. Ngithi sanibona nibasakazi ninjani khona ngapho Studio 7. Ngithi hayi bo, sicela ukuthi ke ishamisa nomnami ngakho basiphathe kahle. Mina ngokuhlala ngisegoli, icela basiphathe kahle inotho sibe nayo ekhaya. Kungabi nokulwa kwama-parties, kungathi bangayenza i-government yabo ibambane, sikwazi ukuthola umsebenzi sibuye ekhaya. Ngivalelise ngokugcina ngithi ngibulise u-anti wami uNathoko Ndlovu no-anti Teresa Budusipho Maseko. Ngibe nomnyaka omuhle hle 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 hle, ngithanda thandi nonke.
Studio 7 ngiyalingenelela abasakazi nonke odifa nabanye engingabaziyo ukubaqamba ngamagama, kodwa ngiyalifisela unyaka omusha lonke ba-Studio 7 basakazi nabalaleli be-Studio 7. Ngithi Happy New Year. Happy New Year kuye wonke umuntu. Simbonga uJehova onguyena othe ukusiphilisa waze kwafika lo nyaka. Kungasikhona ukuhlakanipha, kodwa kungumusa wakhe nothando lwakhe kithi. Ngilithanda lonke ma-Studio 7, ngilifisela unyaka omusha omuhle, konke esikudingayo ezimpilweni zethu. Angathi ngalo nyaka esingena namhlanje u-2024 kungafezeka konke esikufisa ezimpilweni zethu, kanye nako ku-Studio 7. Angathi izinhlelo zethu zingahamba ngendlela esifisa ngakhona singabalandeli be-Studio 7. Siyabonga ma-Studio 7, asithandaneni sonke, singabi nokuxokozela kodwa sibe nokubambana sisiya phambili. Ngiyabonga ma-Studio 7, ngilibingelela lonke ngonyaka omusha. Ngilifisela unyaka omusha omuhle onokukhanya, kudede ubumnyama kuvele ukukhanya kithi sonke. Onibingelelayo onifisela umnyaka omusha engu-Forgiveness Mahlangu eseBenside, ngokwekhefu inkosi inibusise, inkosi inisingathe, inivikele kuyo yonke imimoya emibi. Ngiyabonga.
Lami ngiyabingelela, ngiyalwingelela ku-Studio 7. Ngibingelela abasakazi labalaleli be-Studio 7. NginguLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya. Thina nje inkinga yethu unyaka lo 2014 usiqalela nzima singabantu baseDlakapiya la yangapho, ngalo eCholocho, ngalo mfana ababebethisiwe. Ongawukuthi namanje lokho sisalindile kungazwakali lutho. Njalo sifisela u-2024 muhle kubo bonke size sikamthwakazi. Sisifisele impumelelo kukho konke abantu abakufisayo okuhle. U-2014 esiphathele ubuhle.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7, lathi silifisela
umnyaka omutsha omuhle olenjabulo nako kunye silethulele khona namhlanje ngosuku lokuqala lomnyaka 2024.
Salbonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endithulileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle ishow ngobulawayo lapha eBulawayo Theatre. Hayi ngikubonile kuhle kakhulu, engikubonile kuhle kakhulu, abantu babuyile ubunengi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esinkulu liphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile, ukujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo, abanye kwamanye ama-towns, kubo Plumtree laseFlabuzi, ngakhulumi la koBulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe ebantwini bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo, u-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
Lingakhohlwa lokuthi ku-laptop namhla sixoxa ngomnyaka omutsha 2024. Kuluge Jays Marabini majaha odwa one time sithi danko lati khona ngapha Studio 7 sithi umlimi abe lawe khona ngapho. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo abakubandla leZANU-PF Party kumele abantu besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuthi bazithuthukise, kodwa abakubandla leCitizens Scholarship for Change bathi akula nguquko eza kuba khona kwele Zimbabwe lonyaka. Ingoma kaWinky D ihlokoza indlu kalonyovu. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. Okips Dube, lilale.